So kuyisika disendaba ku VOA Ndebele.
Livuka njani izilukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesihlanu mhlazi ku-11 Nhlangula 2021 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, amanani ayethulwa nsuku zonke lugatsha lwezempilakahle elokhu etshengisa ukuthi igciwane le-coronavirus lingaba seliqalisile njalo ukumemetheka elizweni.
Unxa wahlangana lobuhlungu balo umkhuhlane begciwane le-coronavirus, uhle ube ngumuntu wokuqala osisayo kakhulu ukuthi lento iyabulala.
Osomabhizimusi bakobulawayo bathi amapholisa kumele achiyane nokutshona egijimisana labatshayeli bemchova ukuze asebenzise izimota ezilutshwana alazo ukuthungatha izigebengu esezitshona zibamba inkunzi zihlome ngemibhobho.
But uzafica ukuthi amapholisa athengela izimota ezinje zokuxotshanisa imchova ethwala abantu besize emsebenzini beze improve economy.
Idalele High Court eHarare izolo ntambama lethule isinqumo sokuba umunicipal weHarare noweChitungwiza kumele bame ukudiliza izindlu ngoba bebesenza lokho kungekho emthethweni.
Abantu laba bavele bayabekhona nxa sesiya kuma-election lapha, yibo abathi abantu hlalani.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Amanani awethulwa nsuku zonke lugatsha lwezempilakahle elokhu etshengisa ukuthi igciwane le-coronavirus lingaba seliqalisile njalo ukumemetheka elizweni. Kumanani awethulwe izolo, lolu gatsha luthi kulabantu abane ababulewe ngumkhuhlane we-COVID-19 kuthi abangamachumi ayisithupha lane babanjwe igciwane le-coronavirus. Asebebulewe ngumkhuhlane we-COVID-19 kumalanga amathathu adluleyo sebesedlula ichumi lanhlanu. Lokhu sokukhuphule inani labantu asebeke babanjwa leli gciwane selokhu laqhamuka ngomnyaka odluleyo laya kunkulungwane phose ezingamachumi amane 39,496, kwatshona abedlula inkulungwane lamakhulu ayisithupha 1,626. Asebemukela umjovo wokwenqabela leli gciwane sebefika phose inkulungwane ezingamakhulu ayisikhombisa 690,452. Kusenjalo umfundisi Angliston Sibanda oke wagula umkhuhlane we-COVID-19 wasila utshele usithandekile Mhlanga weStudio 7 ukuthi bayaxwayisa abantu njengezinkonzo ukuthi bamukele umjovo we-COVID-19 njalo balandele iziqondiso zokuzivikela kugciwane le-coronavirus.
Unxa wahlangana lobuhlungu balo umkhuhlane begciwane le-coronavirus, uhle ube ngumuntu wokuqala osisayo kakhulu ukuthi lento iyabulala. So ngaleso sizathu siyakhuthaza kakhulu ezinkonzweni lalapho esihamba khona labantu nesixoxa labo ukuthi bantu bakithi asehambeni siyejova, asihambeni siyethatha le vaccine, ngoba lokho okunye okwamatheory la ukuthi aye vaccine leza abantu bazafa ngemva kwe-3 years ngamanga angaso akusukho qiniso. So siyakhuthaza abazalwane, siyakhuthaza abantu bonke ukuthi abantu sambeni siyethatha lo umjovo ukwenzela ukuthi sizenqabele. Kama vaccine savele sakhula silawo, sahlatshwa polio, sahlatshwa measles le kanjalo nje ukwenzela ukuthi imizimba yethu yethuke ibisibisiso sibakwazi amasotsha ayo ukuthi alwisane lo mkhuhlane lo nxa usuthe wakuhlasela. So siyakhuthaza, siqhubeka sikhuthaza kuma platform amaningi ukuthi abantu nika siqhakathisene impilo. Kanti phezukwakho konke futhi siqhubeke sisenza simaintaina ethiwa i-social distancing, sigqoka ama-mask, sigeza izandla le mbuthanweni yethu le silandele izimiso ezimisiweyo ezizenza ukuthi singamemethekisi lo mkhuhlane. So kuyizinto esiqhubeka sizikhuthaza kuma-platform wonke achiyeneyo ukwenzela ukuthi silweni lo bhubhane lwe-COVID-19.
Kodwa ukuziphatha kwabantu likubona sekunjani kathesi ukuthi balandela yini isiqondiso zokwenqabela iCOVID-19?
Lapho kungani kusokuba lohlupho nje, uyabona abanye nje labanye bengani kabasalandeli umthetho, kodwa bakhona ka iningi liyalandela nxa ubona kobulawayo. Kodwa bese kusiba la kwezinye izindawo ubona khona kusivele zikhona iziqoqodo izagqibe emiqhuqhumba yabantu abangalamakhanda ababe bengafuni ukuthi balandele umthetho, abangafuniyo futhi abangakazwisisi ukuthi ukubhubhane lwe-COVID-19 luyabulala, alula ukuthi ungumanotsha, alula ukuthi unothile, akula ukuthi ungumyanga, luyabulala alukhethi. Abantu banjalo sibabona nje beqhubeka bezenzela umathanda, bese siphinda bese kudingakala yibo labo abadinga ukuthi amapholisa akabadobhadobhe atshone bahlalisile ezinkambeni laphana bahlawule njengokutsho komthetho, ngoba bayizephula mthetho. Kanti njalo abantu abanjalo ba dangerous to society, ngoba they pose a risk of yokuthi babangele ukumemetheka njalo kobhubhane le-COVID-19, babulalisa abanye abantu. Bakhona ke abantu abanjalo, kade siyakhuza ke siyaxwayisa njalo sicebisana ukuthi bantu bakithi kasize nqabeleni, senqabele abanye bethu abathandekayo, senqabele izihlobo zethu ngokulandela izimiso ezikhona ezokuvikela lokwenqabela ukumemetheka kwe-COVID-19.
Lo ngumfundisi Angliston Sibanda obexoxa ecingweni loSithandekile Mhlanga weStudio 7 ekwaBulawayo. Osomabhizimusi bakuBulawayo bathi amapholisa akulelo dolobho kumele achiyane lokutshona egijimisana labatshayeli bemichova ukuze asebenzise izimota ezilutshwana alazo ukuthungatha izigebengu esezitshona zibamba inkunzi zihlome ngemibhobho. Lokhu kulandela udlakela olwenzakale ngolwesithathu enzikini yedolobho lapho okutshiswe khona amakhombi amabili kwabulawa amafastele emota yamapholisa kwalimala labanye. Kodwa amapholisa wona athi amakhombi la achiswe izikliwu ezigoqela osiphatheleni owindi kanye labathengisa emgwaqweni. Amapholisa athi lanxa elezimota ezilithumi lanhlanu ezikhangelane ledolobho lonke elakobulawayo ezisebenza kuhle ziyisithupha kuphela. Ngokunjalo usomabhizimusi wakobulawayo umnumzana Bednico Bebe utshele uNtungameli Nkomo weStudio 7 ukuthi amapholisa kumele asebenzise imota lezi ukulwisana lezigebengu esezihluphile kuleli dolobho.
Isimanga Ntunga ukuthi eZimbabwe kuyahlutshekwa, but uzafica ukuthi amapholisa athengelwe izimota ezinje zokuxotshanisa imichova ethwala abantu besize emsebenzini beze improve i-economy, beyekela ukuthi bathenge imoto ezintsha zinikwe amapholisa e-homicide baxotshanisa amasela asethathela abantu izimali abafuna ukusebenza. Labantu laba vele kukhanya ngani into abayifunayo ikupromota amasela bakuhlukulize abantu abasebenza nzima ukuthi bafide izimbuzi zabo. Ngibona ngani isikhathi siyafika khathesi kuzabaphelela konoko kwizinto.
Lona udaba lwamasela lawa asegcwele kobulawayo ungathini ngalo?
Kuzima kakhulu nxa usenza i-business engathi i-cash business, ngoba nxa usenza i-business eli-cash business lamasela abe buye ezethenga khonapho abone ukuthi ku-business kungena i-cash bayasebelandela ke. Ande ubunzima bangikhona esibutholayo Ntungamile ukuthi silo hulumende onganakiyo ukuthi ke abone ukuthi kulobubi obungaka obenzakalayo. Ngakunika umzekeliso ukuthi uhulumende wethu esikhuluma ngaye kathesi ulakho ukuthi ke nxa kusiya kuma election beja kusiya kuma election bathengele ama candidate abo wonke ongu 210 izimota bathengele ama officer abo wonke izimota bathengele ama department wonke izimota uzafica ngikunike example yokuthi khona apa ko Bulawayo kulama constituencies zangu 12 kanye le youth league le women's league le administration babe belezimota ezifika phose 16 kodwa uBulawayo wonke jikelele izimota zamapolisa ezimota ezizwayo ikazidlula 6 so kuyatshengisa ke ukuthi uhulumende kanakile ke ukuthi adinge ukuthi kuvikeleke abantu sikhuluma ngamapolisa kunje nje le mali eholo labo liholo elingajabulisiyo kabasela mdladla ukusebenza amapolisa abaxoxhanisane lamasela so ngokunye kwakhona osokuyingxaki ke khonoko okuthwalise abantu zima kunganani ke abantu bayesaba futhi ke ukuthi bahambise imali zabe bank ngoba ama bank kaso ma bank ayisele interest kodwa kade si imali sezidliwe ema bank sezisesabeka bekungangcono ukuthi mhlawumbe ngabe kuthiwa abantu ba banka zonke bezimali azisabhenkeki ngoba ungayibhenka ke imali yakho eningi yonke yahamba sisebunzimeni ngoba uhulumende kanakile kananzileli ukuthi ke uhlupho lokuthi amasela aze abhakhe kanjena kutshengisa ukuthi ke indlela kade isebenza ngamapolisa ngesikhathi ke eZimbabwe kungalabo liganga okungaka amapolisa abe phethe ke ngendlela ethiyeneyo emsebenzini wayo
lungaqedwa njani lolu dubo
sibone ngani ke osomabhizinesi business abenelisayo ngabe uhulumende ke uyabavumela bonke ukuthi ke babe lama licensed guns abehlala emsebenzini ke bese bedinga ke ama trained security ukuthi ke bazame ukuzincedisa ukuthi bavikeleke ikakhulu labo abarana okuthiwa ngama cash business ama cash business phela sikhuluma ke ngama business anjengama fuel station ama business anjengama supermarket uyafica ukuthi ke kule cash eneng kakhulu ke evele ingena emabhizinisi nanjalo uqhakathekile ukuthi uhulumende akwenzeke kube lula ukuthi bathole ke imbobho yokuthi ke ama security labo abe lokuzivikela
umnumzana Bednico Bebe ngosomabhizimusi wakobulawayo ubekhuluma ecingweni le studio 7 ekhona le kobulawayo Idale le High Court eHarare izolo ntambama lethule isinqumo sokuba umanisipala weHarare lo eChitungwiza kumele bame ukudiliza izindlu ngoba bebezidiliza ngokungekho emthethweni. Idale lisekele isicelo esethulwe inhlanganiso yeHarare Residence Trust kunye leyeChitungwiza Residence Trust. Esethula isinqumo sakhe umahluli unkosikazi Edith Mushore uthe omanisipala abalandelanga umthetho we-Regional and Town Planning Act okufaka sobala ukuba amakansila kumele aqale aye emthethwandaba aphiwe imvumo yokudiliza izindlu kuqala. Umphathi ntambo wezemithetho umnumzana Ziyambi Ziyambi utshele iStudio 7 ukuthi uhulumende okhona kathesi nguhulumende olandela umthetho ehlonipha izinqumo zemithethwandaba lanxa engezelele esithi ubengakaboni isinqumo esethulwe ngumthethwandaba ngalolu daba. Sixoxe lesiphathamandla sebandla le-MDCT umnumzana Peter Moyo omela isigaba se-Southerton edale lephalamende saqala ngumbuza ukuthi kanti vele kuyini ukubangela lolu daba.
Ngibona engathi kumbe kubangelwa ukuthi khona uhulumende uyabe engazange akufake engqondweni kuhle kuhle ngoba abantu laba bavele bayabe khona nxa sesiya kuma election lapha yibo abathi abantu hlalani ungakhangela ukuthi khona into leyo yokuthengisela ezitaladeni yaqala nini uzabona ukuthi khona yaqala ngezikhathi abantu bekhankasa so sebebona ukuthi khona sesidlulile kuma election sebeqala ukugqekezela abantu futhi khona apha befuna ukuyezisa isitsotsi sokuthi khona laba bangaphuma baqalise kutsha babe sebenika abantu babo futhi yikho ukukhona la
sizwa kuthiwa umthethwandaba we-High Court usumisile ukudilizwa kwezindlu lokhu ngokubona kwakho umthethwandaba lo uthethe inyathelo elilungileyo na elifaneleyo.
Mina mbona ngathi umthethwandaba ukhona ukuthi khona ungavumeli abantu ukuncindezelwa bathethe inyathelo elihle kakhulu uhulumende akavuzanga pho ukugqekeza amahlayana. So mina ngiyavumelana labo sibili i-judiciary esiyifuna yena leyo oyokuthi khona nxa into iwrong nxa ku-right Loko akulunganga lokho. Abantu kathesi baya ngapi? Bazothengisa ngapi? Ungaphi umsebenzi? Kusasele Liver Brothers ini lapha ethatha abantu. Akula. So abantu laba bazaphila njani? So mbona ngathi umthethandaba uyenza into enhle kakhulu.
Kuyini okungenziwa ukuze udaba lolu lungaqhubeki lokhu lusiba egudwini?
Into engayenzwa lapha yikuqala uhulumende yakhe labantu laba endaweni ezokusebenzela. Into yakuqala bengakacabangi ukugcikezela abantu bashiyane ngemikhuba labo ye-politics leyo ukuthi khona nxa abantu sebesiya kuma-election babe sebeqalisa ukunika abantu endaweni abakwazi ukuthi khona akuvunyelwe. So nxa sebefuna ukuthi khona bakhiphe abantu ezitaradeni ngaba yakhe indawo ezinhle aziduru ukuyakha izinto lezi. Khathi esinto iproblem ekhona yikuthi khona le council isithengisela abantu nje ama-private players ilendi ukuthi khona bayakhe lezi zinto. So labantu abantu befuna ukuthathi ukuthi kodwa baba bathola izuzu sebedulisa abantu laba abasakwanisa ukuthi kodwa bayobhadala lezi ama rent abafunakalayo. So yikho uhulumende kafuzanga adlalise umhlabathi benika abantu ama private players ngaba akhe wona ngaba dinga upartner ozabuya ethi kodwa mina ngifuna ukwakha so sibe yi 50-50 kumbe yi 45-55 and so on. Yikho ofuze kuyezwa
umnumzana Peter Moyo isiphathamandla sebandla le MDCT njalo emela isigaba seSouthern edale lePhalamende. Ubekhuluma ecingweni leStudio 7 eseHarare. Okwamanje lesikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Umsakazo weZBC uludaba lokuthi uMongameli Emmerson Mnangagwa usephe imvumo abaphatheke kumsebenzi wokuthokozisa uZulu ababalisi abahlabeleli ukuthi banako ukuquba imicimbi yabo kodwa bengabi labantu abedlula amachumi amahlanu 50 ababukela imicimbi yabo ngenxa yegciwane leCoronavirus. Iphephandaba leChronicle lilodaba lokuthi kulojaha owaqoqa abangani bakhe abathathu ukuthi bathumbe unina lodade wabo ababevela kweleBhilitane. UJustin Ndebele ubikwa wahlangabeza unina lodade wabo egcekweni lendizamchina kobulawayo wasebathatha ngemota wenza ngani usebanjwe izikliwi kanti ngabangani bakhe ababopha unina lodade wabo ngentambo bahamba labo edolobheni bafika babathathela imali lempahla. Kuthe sokubotshwe abangane bakaJustin ababili bamveza ukuthi nguye kodwa uJustin kabonakali ukuthi ungaphi kunye lo muntu. Okwamanje sengilithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Yebo ngiyathanda ukuvingelela kubazalwane kuzalwane zonke zaseZimbabwe. Ngikhuluma ngiseHotel. Ngizobuhlungu ngalolu daba lokuthi ubugebengu sobubhahile kobulawayo. Kulabaphatha imbhobho, baphatha amarekeni, baphatha imkhonto, zonke izinto ezifana nalezi. Lobo bugebengu kakhulu ngiyabona ukuthi umuntu ocreator lo bugebengu uhulumeni weZimbabwe. Mingaki imisebenzi aseyivalile, bangaka abantu ade behamba ngemchova bedrayiva ngoba umchova omunye buhamba ngabantu ababili. Laba abantu mase belahlekiselwa imisebenzi yabo ngalezi ndlela ezinjalo kwabe kuthiwa abazophila kanjani? Sebefuna ukuziphilisa labo kulokho okukhona. So uhulumende kazama ukuvula imisebenzi yabantu angancindezeli abantu. Nguzuko uzuko sowabantu uzuko ngowakhe. Kavule imisebenzi yabantu, abantu bazisebenzele bazithi ngokuvala ukuthi abantu baziphilise. Yikho abantu abazophila ngale ndlela asebeyenza ngoba bonke abantu ngeke babe ngabantu abasemazweni ngoba ekhaya imisebenzi ingekho. Abantu abakunanzelele lokho bangazifuna ukuthi baqinise ukuthi kuthiwe amaphoyisa. Amaphoyisa ayasetshenziswa, yebo asetshenziswe, kodwa akwenziwe into right ngoba laba phambili abangathi base zikhundleni ezirayi makuthiwa kwenziwa lokho ababheki abasemuva abanye abantu ukuthi bazophila kanjani bavumela nje ukuthi kurayithi so le nto kayisoziphele ma kungalungiswa lezi zinto. Ngiyabonga msakazi.
Okunye uhulumeni we-ZANU-PF wawuthi wenza ukuhlakanipha ma kungabe ucotsha abamhlophe ezweni lakithi ususa abamhlophe emapulazini ufaka ama-overtrain umgabe akazange wafa wayithanda iZimbabwe even ilangelodo noma yiliphi ilanga nje akazange wayithanda iZimbabwe. Asoze ukuthi wathola umbuso ngo-1980 waphatha yini ayenzayo ukuthi ilizwe laseZimbabwe libe ngcono ngaphandle kokuthi nje ayenze into ezimbi ubulala abantu nakho konke okuganga bekwenza akuzange kobuye kolunga ezweni lakithi. Mina ngibona kungcono ukuthi abamhlophe nje mabengabuyela ekhaya kuba nako sibaleka sise-South Africa silandela bona abamhlophe ababaleka abazalana. Lizwe lase-South Africa seli-overcrowded ngenxa yethu. Kungani ukuthi kanti abelungu bebuyele eZimbabwe bevusa iZimbabwe nje ukuthi ibinjani? Omkhulu bethu bakhule kungcono ngoba bekusekhona abamhlophe. Manje umuntu akakwazi ukuthi uma umfaka eplazini akwazi ukuthi asebenzele i-district usebenzela okwefamily yakhe noma ilima eplazini ukhona ukuthi alime okwefamily yakhe kodwa umlungu akwazi ukuthi aqhashe abantu akubhe umgodi wamanzi akwazi ukufuya inkomo ezibuye zithenge ngabantu futhi yikho-ke ngithihayi kwaliphutha-ke lokhu kwenziwa i-ZANU-PF ukuthi ixoshe abelungu emaplazini ixoshe abelungu kwelakithi. Manje ma ungena kobulawayo nje uzokunuka inhlabathi nje dala bekuthi ma ungena kobulawayo uzokunuka isihlahla ama-flowers uzokunuka kamnandi kunuka ama-restaurant kunukelela nje kamnandi. Manje kobulawayo ma ungena nje kobulawayo ngathi ungena eplazini phazamisa kakhulu i-ZANU-PF ncindezela thini.
Ngiyalibingelela basakazi bethu be-Studio 7 olibingelelayo ngisuzathu dlamini ward 15 ngibingelela basakazi bethu be-Studio 7 siyalibingelela siyalithanda lonke ntungameli Nkomo kakhulu kakhulu siyamthanda siyakuthanda. Bakithi ngihlutshwa indaba kamonzora nge-MDC Alliance ukuthi kanti umonzora usifunani bantu umonzora kasiyekele bakithi umonzora kasiyekele thina siyayazi MDC Alliance esiyifunayo loko kwakhe lokhu ngokwakhe kasimele eceleni umonzora wayekhona kuCongress eGweru wadliwa kala bantu umonzora kalale phansi ahlukane lathi nje ahlukane lathi umonzora kahlukane lathi bantu. Ngiyabonga.
Salibonani salibonani basakazi Studio 7 kunye nabalaleli umkhontwana ngumkhontwana lapha emphonzi Plumbe ngilalele ngimakhulu ngamakhomishini kabhodi lizwe lonke kuhlufunisiswa indaba zokuhlukuluza kwabantu mara kodwa ma ngikhangela kwenza kwakhona kukhanya sengathi abantu ngabasemadoda emakhaya kakhulu abantu mhlawumbe ngoba ngizethi izolo bebesema-South kusasa bazabe kobulawayo phambi kokusasa bazabe besema-South kambe sibabonile bonke abantu ndibabantu ababaqondile ukukhuluma nabo thina abantu sithe sahlukumezeka kakhulu emakhaya singabonakalanga na ngoba inengo sahlukumezeka kakhulu ngabekugrawund kobe sikhangelele ukuthi uma kuliqiniso kwabavele lasebantwini basemakhaya bebonakala. Ngiyabona msakazi.
Salibonani 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 lonke maZimbabwe lonke lani baphathi bohlelo be-Studio 7 ngiyalibingelela. Hhayi ndesikhalazo lapha sengiyebe ngiyabhale hhayi ngiyafake ama-voice note ami hhayi sesibaningi kakhulu ku-Studio 7 kodwa ngiyabonga mali ngayibale yami. Sebeqalile abantu bonaba ama-veteran wona lawa sebeqalile kati baholiswani phezu kokuna abakubulala ilizwe kangaka maZimbabwe inasikwaleni lokhu kanti labe lokilokeli bephikelela into eyi-1 bengamahoveti baholiswani yini abayiholiswayo kanti akuholiswa amatitshi imali into esesiyikhangele lingazosibisela emuva we are poor now because of ama-veteran kathesi siyalwa sesibulele newesi kubangwa khona obubusela bona abayenziwa futhi ngama-veteran kathesi lifuna ukubanika futhi imali banika imali yeni basetshenziswa laba bantu ukuthi kathesi njengoba sokufika ekhethweni sokukhulunywa ngezimali zama-veteran imali zama-veteran why kati why babongwani into abayibongwayo phezu kokusenzela uhlupho olungaka asifundanga ngenxa yama-veteran kwavala izikolo ngenxa yama-veteran kathesi babulalisa abantu uma voting wonke ona lawo kusetshenziswa ama veteran athule izani lokuyona abakhulumlutho njengama veteran ngama veteran kanjani nalawo azophakama namhlanje sokufuna izimali sokufuna izimali abakhulume ngeproperty yathathwayo izano ezapho lokho kuyazwakala lokho izano kayibiseli property yezapho yayithathayo ngesikhathi segugura hundi asike sibambaneni zakhamuzi zezimbabwe mazimbabweni asike siyekele ukufunga ukuthi sinike amaoveti imali befuna ukuzidlela bodwa kathi sibala amamainzi balani balani amaoveti kathi balwa impiphi kathi yena leyo asingeni senkingeni sisenkingeni ngenxa yempi yena leyo ayibiseli kusmith lingafunga ukudlala ngathi kathi liyenzani lisenza so aholana amaovetelini esibulaleli lizwe kathi sikhuluma ngenholo zamatitsha selifake zama-oveti liyenzani i-oveti akunikwa amatitsha imali alike liyekelane la ma-oveti abasiwonelayo la abakabemi yiwo futhi abaloke betshontshwa nala ma-oveti ama-oveti phela yi-ruling power kanti liyakwazi batsho kona bathi bona asinakwinta kuhonto ngesihlobo sabo asinakwinta kuhonto asimzimbabweni asimuzanu nangigandangari kutonga kanti batsho njalo igandangari yatonga bafuna ukutonga kuphi kati hayi lingenzi so akuphiwa amatitshi imali abake bemi indaba yamaoveti ngiyabonga studio 7 hayi kabi siwa hayi maoveti alike limi sike sikhulumeni ngendaba yamatitsha alibana maoveti athe silikhuluma ngendaba yamatitsha
lawo bekungamazwi elisithumele nge-WhatsApp angelani le-Studio 7. Nilakho ukusithumela imbiko yenu kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Ukwezemelika, abahlali bedolobho le-Washington DC sebetshakala ngezindawo bezihambela bengagqize tshakala kungakhathalekile lokuthi kule gciwane le-coronavirus. Kodwa lokhu bekhona abangafuni ukuhlatshwa ijekiseni ye-COVID-19. Intatheli zindaba ye-Voice of America uLaurel Brown uthi ubone abasekeli beqembu lomdlalo we-baseball ele-Washington Nationals bephithizela besiyabukela iqembu labo ngolwesithathu. Sixoxe nesizalwane seZimbabwe esihlala esigabeni se-California, uMnumzana Julian Bebe, ukuze sizwe ukuthi kunjani lapho ahlala khona kudaba lwegciwane coronavirus.
Hayi ngapha ukukhanya abantu bakhuthele ngokuhlaba. Into ekhona enzima nje ukuthi ube kwazi ukuthi abahlabele ngobani njalo bahlaba ngapi ukuthi indawo zokuhlabela ziningi kakhulu ngeke ube kwazi ukuthi bangaka bangene kuleyani indawo ekhona laphana bangaka bangene ngale ntshona la. Kodwa hayi abantu bakhanya sibili bakhuthele bahamba njalo ngasixoxa nje labantu yezwa abantu abaningi bekhuluma ukuthi sebehlabile. And enye into enhle futhi ukuthi abantu kabalahlanga ama-mask ngenxa yokuthi sebehlabile. Njalo ngapha ngakithi hayi vele i-mask kayikalahlwa. Wonke umuntu nxa engena ezitolo kumbe engene endaweni okulabantu abaningi kumele abe le mask. So ukhanya sibili hayi kuhamba kuhle abantu bangani bazwisisa.
Umbone engaba ngumuntu yini ongaba lamathuba okubusa kwelinye ihlandla njalo uMnumzana Biden kumbe sizambona esiba njengoTrump owabusa okwehlandla elilodwa kuphela?
Hayi ubaba uBiden ukhanya sibili umsebenzi wakhe uyawazi uyaqhuba sibili kuhle. Ungenile isikhathi sifitshane sibile ngenile kodwa kulento ezinhle eziningi esezenzakele. Nanku namhla abantu sebehlabile ilizwe lonke likhanya sibili lilalele ekhuthaza ukuthi abantu bayihlaba bahlaba sibili. Ende kuthi ukuthi engxenxa kusiyafika uJuly 4 njengokutsho kwakhe abantu abaningi babe sebehlabile ende kungatshintsha kuncede kakhulu uncede lomhlaba. Lalawo abantu ade belahlekelwe imisebenzi ubancedile wakhupha izimali abantu baphiwa izimali ukuthi badala amarenti bathenge lokudla bazincedise nje kube kuhle kakhulu ukukhanya abantu bakwamukele kakhulu lokhuyana. Hayi ngubaba sibili okhanya ekhokhela kuhle abantu bakhanya labo bengani bathokoza ngento ayenzayo. Hayi lo mbuzo unzima kanti ngoba la khona ngale ku-Congress bamthwalise nzima uBiden la namajaha aphikisayo ama-Republican ungani sibili badonsele muva. So asikwazi ukuthi into yakhona izahamba njani kodwa layo ukhanya sibili kadlali ufuna ukuthi yena lento ayicabangayo ayifunayo i-vision yakhe leyi abantu bayilandele kuphutshe. Hayi mina mbone ngani sibili ngendlela asisebenza ngayo sibili nxa kungahamba kuhle uzangena okwesibili uzazuza elinye ithuba after 4 years la angeni. Angiboni ukuthi ngalokho asekwenzile kathesi abantu bangamlahlela eceleni, bangamlahlela kachana. Akuzabonakala ngokuya kwesikhathi.
Lo ngumnumzana Julian Bebe, isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika. Ubexoxa leStudio 7 ecingweni esesigabeni seCalifornia. Singakagqibi uhlelo lwalamhlanje ke sikhangele inhloko zezinye zendaba ebesilazo. Amanani awethulwa nsuku zonke lugatsha lwezempilakahle elokhu etshengisa ukuthi igciwane le-coronavirus lingaba seliqalisile njalo ukumemetheka elizweni. Idalele High Court eHarare izolo ntambama lethule isinqumo sokuba umanisipala weHarare lo uChitungwiza kumele bame ukudiliza izindlu ngoba bebesenza lokhu kungekho emthethweni. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lalamhlanje olivalelisayo ngisithi libe lempelasonto elithukela ngoChris Gande.